soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlangothi lukahulumende olulisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungisa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,000, sezibulewe indlala emhlubuleni wezansi yemaNdebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi selengezelele inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. I-ZAC isungula amakomithi alwisana lenkohlakalo kunhlangothi zikahulumende abizwa ngokuthi ngama-Integrity Committees. Kwana lo mnyaka izisebenzi zikahulumende ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu, 12,600, ezigoqela abaphathi intambo bakahulumende labanye abakhokheli zisayine isivumelwano se-Integrity Pledge. Umgcinisihlalo we-ZAC umnumzana Michael Reza uthi ukwethembeka kuqakathekile kakhulu ekulwiseni inkohlakalo, okuyikho okwenze babumba isivumelwano lesi. Ingcwethi kwezenotho zona zithi inkohlakalo izaphela kungalungiswa umnotho welizwe njalo inengi selile misebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sohlangothi lweZakhi unkosazana Simiso Mlevu.
Umlando weZimbabwe Anti-Corruption Commission kawusiwo okubopha kuphela. Silomlando wokuvikela ukugwelegwele kwele Zimbabwe. So ngesilungu lokho esikuthi we also have a mandate to prevent corruption, and we say prevention is better than cure. So silomlando wokuvikela njalo silomlando wokucubungula nokubopha labo abetheswa umlando wokuthi benze i-corruption kwele Zimbabwe.
Sikhangela umnyaka ka-2024, yiziphi izinto inhlanganiso yeZAC esingathi iphumelele kuzo?
Sisungule amakomiti esiwabiza ngokuthi Integrity Committees. Inhloso yama-Integrity Committees ngawokuqinisa ubukhokheli kunhlanganiso lezi. We want to build strong institutions. So besikwenza njani lokho? Besikwenza ngokuthi siyasebenzisana lenkokheli zakuleyo institution, bakhethe abantu ababathembayo, abantu abaziphatha ngendlela engelansolo emsebenzini, ukuthi laba yibo abakhangelelwe ukuthi babethe imizamo kumbe acebo ukuthi ubugwelegwele bungehliswa kanjani kumbe bungenxatshelwa nganiso. Sisebenze njalo sisenza lokhu okuthiwa ngama-awareness campaigns. Sisabalele leZimbabwe yonke sikhuluma nge-corruption ekudistributweni kwemhlabathi, nge-corruption ezikolo. Kunjalo nje baningi abantu futhi esibabophileyo, kodwa engizathanda ukuthi ngikukhulume. Sile strategy esiyibiza ngokuthi yi-asset recovery. So i-asset recovery ngeyokuthi singacubungula indaba yakho yokuthi kukhona okwenzileyo okobugwelegwele, sithole ukuthi ngempela kukhona. Sisuka sithathe ama-properties oyabe uwathengile usebenzisa imali yobugwelegwele. So ngikhuluma nje emavikini amathathu adlulileyo, iZimbabwe Anti-Corruption Commission isebenza le-National Prosecuting Authority bathole i-court order eyadismisa okwakuchallengewa ngowayengusiba lukhulu Zinara. So sithi we won an asset forfeiture order worth over $20 million.
IZAC ikuyini ekwenzayo ukuthi abacha bebekwazi ngecorruption njalo labo baphatheke ekulisaneni icorruption bengabe ngabantu abalesifiso sokuthi nxa labo sebekhulile sebengene kwezamabhizimusi kumbe sebesebenza baphatheke kundaba zecorruption.
Kuningi ke esikwenzileyo thina njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sengike ngatsho ukuthi sibe sikhankasa ezikolweni lasemphakathini sifundisana labasakhulayo ukuba ubugwelegwele bubi kanjani empilweni zabo. Besikhangele kakhulu thina i-education sector kwezemfundo kuyini okubi okwenziwa yibugwelegwele. Ubugwelegwele benza it affects the right to education eyomuntu.
Unkosazana Smiso Mlevu yisikhulumeli sohlangothi lweZAC sixoxe laye ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungile ezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini.
IZimbabwe kudaba lwenkohlakalo isimo sayo asijabulisi kakhulu, kodwa esikunazelelayo ukuthi kulo sithembiso esisuka kuhulumende ekulwiseni udaba lokhohlakalo. Singananzelela amazwi kamongameli kusukela engena esikhundleni, uyaqonqosela kakhulu ukuthi indaba yokhohlakalo ngenye yezinto azijonge kakhulu kubana ziqondiswe. Njalo siyabona emalangeni la adlulileyo sike sananzelela ukubana ugatsha lwezakhi olilo luqondana kakhulu lendaba zenkohlakalo lobugwelegwele izinikele kakhulu ekulwiseni udaba lolu olubisele ilizwe emuva.
Uhulumende uzinikele ekulwisaneni lenkohlakalo, kodwa ama-rankings atshengisa ukuthi iZimbabwe ilokhu iphansi nxa sikhangela udaba lolu okutshengisela ukuthi inkohlakalo ilokhu inenge. Ubona sengathi lokhu kungabe kubangelwa yikuyini njalo kungenziwa njani?
Uhulumende uyaveza ukuthi uzinikele ekulwiseni nenkohlakalo, kodwa thina njengabo somnotho nxa siyicwayisisa sinanzelela ukubana ukulwisana lenkohlakalo lakho kufuna inzuzo, kudingakala ama-resources okuthi kulwisane lendlela zenkohlakalo ngoba zisuka ziphucuke, zisuka zibe ngeziguqukayo imihla ngemihla. Ngakho-ke esikunanzelelayo ukuthi kuyadingeka ukubana le nzuzo yelizwe ikhuphuke kuze labo abalwisana lenkohlakalo babe lazo izikhali zokuthi bayilwise. Yikho sibona ilizwe lethu ngathi lokhu eliphansi kuyahambisana lokuthi amandla lezikhali zokuthi balwise inkohlakalo zifuna inzuzo ephezulu.
Abatsha eZimbabwe balalo nalo lolwazi njalo inhlelo eziqhutshwayo ziyaphathisa na ukuthi baluthole?
Bona imizamo ikhona ukuthi abatsha bathole lolu lwazi oluveza ububi benkohlakalo. Kuyadingeka njalo ukuthi kwengezwe amathuba ukuthi babe lendlela zokubana bafundiswe bakhuphulwe, ikakhulu kusikela ezingeni eliphansi kakhulu. Asisakhangelelanga ukuthi izifundo ezinjalo ziyeqalela umuntu sekhulile, esikukhangelelayo ukuthi izifundo ezinjalo zivele zihlume lo mntwana esakhula. Abatsha balomlando kakhulu ukuthi bavele bafunde ukubana ububi benkohlakalo bunjani kusasa yabo, ububi benkohlakalo bunjani ekubulaleni loba indlela zokuthola impilo ezinjengezibhedlela. Konke lokhu kubalulekile ukuthi abatsha babe yingxenye yakho ukuze labo nxa sebengena kulezo zigaba bengazifici belingeka ukubana benze inkohlakalo ngoba sebefundisiwe ukubana ububi bakhona buhamba kuze befika ngaphi, njalo labo kubalimaza njani njengabatsha.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kwezamaphandleni, inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe yindlala. Emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni osekuchiye iningi labafuyi selimpofu. Ngaphandle kwendlala ehlasele izifuyo, uZulu laye uthi uMangoye uselala eziko. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi yamaNdebeleni selivalile izibaya zenkomo ngenxa yendlala esihlasele. Lanxa ezinye izakhamizi zithenga ukudla kwenkomo ezitolo zithi lokho akusizi ngoba ziqhubeka zisifa. Kuqhubeka kutshisa njalo izulu alikani endaweni eziningi zeMathabeleland okuzadala ukukhuphuka kwenani lenkomo ezifayo. Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi samawane eGwanda South ugcizelele ukuthi iningi lezakhamizi selivalile izibaya.
Luma kanje nje izibaya sezivaliwe ezinye kodwa lokho zisifa njalo indlala ebantwini khona. Indlala ebantwini khona lo mkhathi kawutshenisi lokuthi izulu liyabuya lokhe lingakani. Hhayi, abantu sithwele nzima kutsho ukuthi lo nyaka sifa lenkomo zethu. Lo mnyaka ophelileyo yebo besikhala kodwa kuye kwathi hhayi izifuyo zasilanyana. Abantu bayalamba, izifuyo ziyalamba, amanzi wona sikhulume ngoba izikotsho sezijile, izikotsho sezijile. So abantu sebevuka ngo-2 o'clock ekuseni besiyadinga amanzi.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Saziso Khumalo, isakamuzi sevokola yensiza othi sebebasa izibaya ngoba kungasela nkomo.
Inkomo asinkomo sibili zife lukhano okwesabekayo. Ongathule nkomo sibili lezingufu. Abanye izibaya sezivaliwe sibili akusela ngitsho ngitsho lesilandulo sebeze bebasa lezibaya. Hayi, umumo wakhona kawumuhle.
Izulu alikaphindi ukuna selokhu lase ulayo osekudala ukutsha kwezilimo ebesezihlaneliwe kutsho unkosikazi Khumalo.
Izulu alinanga, izulu lapho ngufefeza kanye lahamba lahamba. Okusasigebhile amagodi njengoba singasela nkomo sagebha amagodi lawana sabona imfefezo lena sahlanyela kwaphumaphuma sokutshile kakusela lutho. Hayi, isimo sakhona sibuhlungu kakhulu. Kunjiswe useni abantu sebephonga ukuthi idaca ohla kusavumi lokuthi wenzeni, akulamanzi akulani, konke kuzima.
Ukansila ka-13 neGaranyemba eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi kakaza ebone indlala engaka selokhu wazalwayo.
Akudla kwenkomo kulumnyaka kuthengiwe bakithi, kuthengwa kunjalo inkomo ziyafa ngendlala. Sifa ngendlala ngapha zifita kulobo inkosi ngasibona lini izo. Hayi, inkomo eziningi vele zizakufa, zizaphela sibili ngoba phakathi kwazo zona lezi ezifayo zigcwele amaplastic, zigcwele yonke into. Kwesinye isikhathi uyathola le sola isicathulo iphakathi, kusho ukuthi okuyizinto konke lokhu ukuthi kugayeke kunzima. Kutsho vele loba singavela kuphumela ukuthi lini izulu inkomo zizakufa. Kuyo yonke iminyaka ebekhona, angibona lowa lo nyaka uvele yi umnyaka ozakuba mubi kuyo yonke iminyaka esiyibonileyo.
Umbiko wethu leyingcwethi ezifuyo kugatsha lukarhulumente olwe-agritech seGwanda kuliviki umnumzana Atishke Mutshema uveza kubana sekufe iinkomo ezifika phose 15,000 435 ngenxa yendlala. Iningi lalezi nkomo zifele esiqintini seGwanda, Matobo, Insiza, Bolilima kanye leMangwe. Umnumzana Mutshema ugcizelele wathi isimo lokhu sisibi kulesi sabelo ngoba kungelazulu kanye lamadlelo. Iphephandaba lera libike kuviki edlulileyo ukuthi sekufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amahlanu 50,000 elizweni lonke jikelele kusukela ngompandula. Ugatsha lukarhulumente olubona ngezokulima luke lwabika phambilini ukuthi inkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Mube.
Lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Okwamanje ke ngidedele uSithandekile Mhlanga okwesikhatshana esipha uhlelo lwabomama.
Namhlanje sihlaziya ukuthi eZimbabwe linanze njani udaba lokwenqabela ukuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender based violence olugqitshwe ngolwesibili kuyona le iviki. Sixoxa lo nkosazana Otilius Manda, umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende, eye Women's Parliamentary Caucus, njalo emela ibulawayo ePhalamende.
Ngiyabonga ithuba lelo ngiphelona. Linjani ke balaleli? Ye, umcimbisi ubambile etelele parliament lapho esibe khona lo mcimbi wakusihlwa esikuthi yidina lapho ekade sihlangene khona sibukhokheli kunye lamalunga wonke edalele parliament okugoqela abelunga ledalele parliament ku National Assembly kunye le Senate lapho ekade siholwa khona ngupatron wethu umama uMongameli wedalele Senate okade umcimbi lo ubugoqela njalo umama ophethe ugatsha lwezabomama umphathintambo umama uMthwangwa kunye lomkhokheli enguye engimsekelayo umama uMebhombowa uchairperson we-Women's Caucus in Parliament of Zimbabwe simanyene njalo silamalunga abesilisa okuthiwa yi-Foshi abazimiseleyo ukukhuluma ngendaba zokuthuthukiswa kunye lezokuhlukunyezwa kwabesifazana kunye lezobulili kudalele ephalamente labo bebeyingxenye yalo umthimba lapho esibe khona lokulontsha engingathi ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lweze-GBV esilayithe khona izibane sitshengisela ukuthi uhlelo lwe-GBV ngaluyaphela luphelelisiswe luphele du kungabi ngitsho lo mama kumbe owesifazana kumbe amantombazana ahlukumezekayo ngokunjalo ke ibanjiwe sibili imicimbi endawana ezishiyeneyo esabelweni seMathembeleni South lapho esibe khona lalo umcimbi emzingwane lapho kade kubanjelwe khona umcimbi lo ukhokhelwa ngumphathintambo wezegatsha labomama lapho kade sikhona njalo kunye nabomama lamanye amalunga edala lephalamende lokukhokhela benhlangothi zabomama wazoba khona njalo omunye umcimbi wobulawayo empilo lawo njalo ubukhokhelwa ngumama ongumphathintambo wenhlelo zabomama kunye namabhizinisi amancane umama uMthwangwa
njengamabandla ezombusazwe ke bekukhona ebelikwenza ezigabeni zenu kumbe konke elikwenze njengohulumente
kuzabelo ezinye nje ezishiyeneyo bekusiba khona kundawana thize engingake ngizilandise ngamabizo engikwazi khona ukuthi amalunga edalele ephalamende bayibambile leyi imcimbi bekhuthaza omama bekhuthaza izigaba labo mama ukuthi kumele sizimele indawo zokuhlukunyizwa kwethu kumele singayihluleki ukukhuluma ngakho kubanjiwe kundawo eziningi ezishiyeneyo ngingake ngitsho kumabandla lonyaka hayi angikwazi kangako ngoba ikakhulu kumalunga wedalela ephalamende bekuyisikhathi esinzima isikhathi sebhajethi lapho wonke umuntu okhangele khona ukulungiselela ibhajethi yelizwe so ngile themba belingekho kangako ithuba lokuthi omama siyehle sibuyele siyenza ezepolitiki
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Otilius Banda umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti yebona ngeziphathelane labesifazana ephalamende eye Women's Parliamentary Caucus njalo emela iBulawayo kuleyo phalamende asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ngesizwe okwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elitshumi lasithupha 16 njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa ukuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 wasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 upasile kodwa yena engahlalahlala nje uba lobuhlukumezeka emzimbeni ukhala ngesibeletho sehlezi njengomuntu oma-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhleke futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela wahamba khona bezengene kusikani wayesesibhedlele ezengene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokusho ukuthi ngu-5 bengubani January khona next year beyehlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthi ngokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohlwe leyinto ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe umuntu lwana ongaphumula ingqondo ecabange ngesikolo engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe kodwa estike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba le pheni leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ethulethe zwi eyedwa ukuya uze kulamqiniso ukungihlukumeza kwinto kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli. Nanku umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili, ungathini ngalokho?
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphumile ngingekho kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda. Ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihle komunye umuntu. Wathi ozele ulo mlandu asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So kungakwehlela lawe noma ungubani uzele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje mali ngena endlini ngiza kubeka kanjalo nje.
Sibonge unina womunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni. Abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempila kahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +263 778 010 993. Ngiphinde njalo +263 778 010 993. Siyani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Kuhlelo abaculi bethu lamuhla silomculi werumba ozibiza ngokuthi Ndodana kaMamkandla ohamba leqembu lakhe leCrossed Sounds lapha bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Zindiza Phezulu.
Yeah, yeah. Amigama ngizibizwa kuthiwa uPromise Mkandla. Abantu abaningi emculweni sebengazi ukuthi ngiyindodana kaBamkandla. Lapho engizalwa khona ngizalwa eCrossbed endaweni yaseWane. Emculweni ngiqala ukucula ngo-2016 njengoba manje leli kulikhalate lami lika number 8.
Isizimbosi nami ngiphakamise. Yasabelela ngakise zombuli. Uthwa ivele ubane nsiba zakhe.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyatholakala khona lapha kuma online stores. Uyatholakala nanoma uthenga kimi. Ngimina ngitholakala enambeni ezithi +27 78 2364 102. Uyakwazi ukungiwhatsappa ngikhona la kuwhatsapp, ngikhona ku-Instagram, yonke indawo nakufacebook uPromise Mkandla uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ngithi bafowethu, ngicela isandla njengoba namhlanje ngithi kini ngiyabonga ukungikhulisa kwenu, sengikhulile kwezomculo. Ngicela isandla lingisapote kakhulu bafethu, lami ngifinyelele lapha engifuna ukuya khona. Ngizokuqhubeka ngilikhiphela izinto ezinhle, nayo ingoma emnandi ethi kasongo yeye engibona abantu bayijabulela. Qhubekani lijabule bafethu, lami ngithembisa ukulenzela okuhle. Ngiyabonga kakhulu kini balandeli.
Lo ngumculi werumba ozibiza ukuthi Ndodana kaMamkandla ehamba leqembu lakhe leCrossed Sounds. Ngumculo okudlalade labo elitsha elesihloko esithi Zindiza Phezulu. Singeke ehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungiswa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.